Kunzima ukuthi sazi ukuthi kuyazala ngomona ngoba angithi ama-Democrats aseyiphushele ukuthi iye ku-Senate ngenxa yokuthi sebeyihlazulile kulokhu zeni ku-Congress. So sesiya ku-Senate indaba leyo.
Ubufakazi obethulwayo wabubona njani wena? Buqotho yini ukuthi bungaxotshisa umsebenzi umongameli Trump?
Ya, ubufakazi obukhona kukhanya buyibufakazi obuqinileyo. Ingazi ukuthi baza kuthatha njani bona. Kodwa engakuzwayo indodalwane owangufakazayo ongumsotha, angithi yabona owaze wathi yena bangaze bakhathazeke ukuthi yena utestifye emelana lo mongameli. Yikho engikuthembileyo ukuthi-ke Dule is credible ngesikhiwa, ukuthi is credible.
Kodwa bona abakucele likamongameli Trump kunye laye umongameli Trump bathi bona akula bufakazi obuqotho ngoba konke okukhulunywayo yinzwabethi. Lo uyathi ngezwa uzibane sithi kodwa akula olakho angakuveza mgceke ukubana kube lo bufakazi bokubopha uTrump. Wena ukubona njani lo?
Labo bazama sibele ukuthi bamdefende bammele umongameli wabo. Kodwa sekusiya ngokuthi laba abayi abazayihluza le ndaba bazabe bephethene. Okunye futhi okuhluphayo ukuthi umongameli laye anto besethusela laba abantu abayi babafakazayo. Okugoqela umama lwana, lalwana umsotsha engiqambileyo. So ukuthi bebethusela khonokho uzama ukuba ngumgoqo ukuthi kungani abantu bazabafakazi. Sombana azahlupha khonokho kuzaba yi-test kind of to see ukuthi i-America iqinile yini kwezesisekelo sombuso.